enzakalayo ngemali yakithi le eZimbabwe esingathi iziki awungeke ukuzwisisa, kodwa okukhona ngeziki ukuthi ivele yona iziki ingakatholakali injalo iqeda ukuthi sesiyazisiwe ukuthi sesileziki. Ama-rate akhona ahle avele ahlukana lawe esingawethi i-interbank rate, rate kahulumende. Okuyikuthi osiphatheleni asingeke sithi ukuthi ngabantu nje from nowhere abavuka sebekhweze i-rate baphinde bayehlisa. Osiphatheleni mina ngombono wami ngibone ngani ngeyizisebenzi kahulumende, izisebenzi zabantu esingathi izisebenzi zasemabhenki, ngoba uyafumanisa ukuthi bahlezi belamazidi amamiliyoni lamamiliyoni emafonini, ngazi uhambe ufuna ikhokheshi yemalini, ngazi uhambe ufuna i-foreign currency yemalini, ngabantu abahlezi belayo leyo mali. Kodwa okusuka kumangazeka ukuthi uyazibuza ukuthi bayithatha ngaphi, ivela ngaphi, onguye okhontrolayo ukuthi abatshele ngama-rate ngubani. Okuyikuthi imibuzo enjengaleyo I think mina ngombono wami vele osiphathileni ngathi izisebenzi kahulumende kumbe izisebenzi zasensitha zasemabhenki, ngoba eqiniseni akula muntu ongavuka kusasa esesithi hayi idola seliyimali engaka, sasavuke futhi esesithi hayi idola seliyimali engaka.
Singathi vele kwenzakalani kubo siphatheleni lapha ngobhofu osiphathele ncane?
Okwenzakalayo kubo siphatheleni yukuthi imali i-foreign currency ingaba ku-demand, yikho kusuka kuyise amandla emali yakithi. Isiba ku-demand njalo iyenziwa ukuthi nxa uhulumende engaholisa ama-civil servants, ukuhola nje kwama-civil servants kuvele kuwise amandla emali yakithi. Sokukhweza-ke u-demand ye-foreign currency ngoba yiloo lalowo, whether yi-civic servant, whether yithi thina esiphila ngokuthengisa ukodwa lokuthengisa, sonke i-foreign currency siyayidinga. Ngananzelela izi ezinjini lapho esirenta khona omastanda abaningi baya befuna i-currency, i-foreign currency. Sinanzela lapho esithengisela khona nxa sesithi sibhadala ama-rentals kufuneka i-foreign currency. Okuyiyo i-foreign currency ethi yona nxa ama-civil servant esehole sebuya kithi ethenga i-foreign currency. Thina lathi leyo foreign currency sesiyayidinga kubo siphatheleni. Kuyadala ukuthi ngobudimandi bayo bahlale nje bekhwezile ama-rate. Bakhweza ama-rate kusiya ngedimandi ye-foreign currency. So mina engikubonayo ukuthi ama-rate isikhathi esiningi amandla eziki awisa yidimandi ye-foreign currency. Ukuthi iziki ibe lamandla ukuthi i-foreign currency ibe ihlale ikhona itholakale emabhenki, ithi civil servant umuntu ophila ngokuthengisa ibani lobani ayithole emabhenki. Yikho kuzayenza ukuthi nxa i-foreign currency itholakala wonke umuntu esiba le-access le-foreign currency, kuzayenza ukuthi imali yakithi ibe lamandla ngaso sonke isikhathi.